Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ithuphusini ahamba ekhodi, ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe. Kumelele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela, ikuthi isituation efikiyo eZimbabwe le is one of his own kind.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi.
Angivumelani lakho ukuthi i-TPC ihambe ekhodi ngoba siyakwazi ukuthi ama-codes they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TPC.
Ibandla le-TPC lokhe lingaphumeli egcekeni ekuthini lizaphikisa impumela yokhetho emthethwandaba na. Kuhlolwa izidumbu zabantu ababhubhele engozini yomlilo kwele South Africa izolo kulezinye okuthiwa kuzathatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi ngobani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamalunga enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC esithi kaluqhutshwanga kuhle. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs lulobele abameli bezigodlo zakwamanye amazwe eHarare incwadi lubanxusa kulumkhosi wona oluthi uzaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Lincwadi ithi kumele kuze iziphathamandla zamazwe ayabe elabakhokheli abamenyiweyo kuphela okukhomba ukuthi bakhona abalakho ukunganxuswa ikakhulu labo abamazwe asola impumela yalolu khetho. I-Studio 7 ixhumane lonobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Livit Mugejo ngalolu daba. Kepha uthe kumele sikhulume lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obengabambeki ecingweni. Ukugcotshwa kukaMnangagwa kuza ngesikhathi ibandla le-TPC libikwa liqoqa ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi nxa lokhu kuthe kwenzeka futhi nxa kulandelwa umthetho uMnangagwa uyabe engamelanga aqale umsebenzi andubana inkantolo iqede ukuthetha lolu daba.
I-TPC ingahamba ekhodi, ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe. Kumelele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela, ikuthi isituation efikiyo eZimbabwe le is one of his own kind. Hanje kathi sicabanga ukuthi thina into zibanjwa ngendlela enje, kodwa ngendlela esokusuke wabanjwa ngayo ngani kwehlukile. Ungakhangela omthwango abekhuluma laphana ukuthi wena uthe eZimbabwe uze ubuse, kuyamele ukuthi lawe ugadle. Baphinde bakhuluma njalo ukuthi lapho ungagadla ngayi kose uphinde. So it's a very difficult situation, but ngamazwi lawa esithi asikwazi ukuthi azagelezela ngathi. In a constitutional democracy esicabanga ukuthi siyiyo yona, kumele ukuthi ukugcotshwa lokho kumiswe kuze kuye nxa kulezi zinto eziyangena enkantolo, ngoba amalanga okungena enkantolo sesondele nxa engakapheli. Then aba challenge but sebe bavalela phansi nxa ukhangela le static report ye very accurate ayi ama courts when you are dealing with these things uyabuthela amanzi emhlanu wedata
iyona i-TCCC igqwetha ungayikhuthaza ukuthi ihambe enkantolo yini kumbe ingahambi ngoba abanye baleli bandla esikhuluma labo bathi kababona ukuthi bengaphumelela ngoba sebeke bayilandela lindlela ngo-2018 kodwa behluleka
well mina I'm a court animal ngathi kuhanjwe court but impumela lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngendlela indlela kade kubanjwa ngayo ingabe ingasoze itshintshe kodwa well i-situation ekhona le it's a political situation efuna i-political solution more than anything so inkantolo if one looks at indlela i-SADC report ekumise ngayo ithi inkantolo ukuya enkantolo eZimbabwe udila lezi nto lezi akusoze kuphathi ngakho ke if one follows that kind of reasoning it will be a futile exercise for i-TCCC ukuthi iye enkantolo kodwa laba nxa bengifuna ukuthi babuse bebodwa kathi mbani vele ozabavimba
amazwe athiyeneyo ngitsho lamaqula inhlanganiso ezithiyeneyo ezifana labo SADC ku-African Union o-European Union o-Melika o-Bilitane bonke bathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo asithi uMnangagwa eqhubeke egcotshwe ngomvulo ubona amazwe wonke la ngitsho lalawa awe-SADC lawe-African Union ekwamukela njani lokhu azaqhubeka kuyilokho esithi i-business as usual yini ngesingisi edlelana kuhle lo Mnangagwa leZimbabwe
into ekhona yikuthi the reason why kusenziwa i-election is to say i-government yonaleyo ezafonywa soon after an election is a legitimate government so ama pronouncements abo ngokuthi they've delegitimized i-government ezabiza ngena ukudlelwana kwangikhona kuyabe kukudlelwana okungamanga kuhle ngoba i-recognition yiye ngathi kuyahlupha la so amazwe lawo nxa sethe akhuluma njalo well we've seen ama responses ezanup f ama responses ezanup f awuthi go to hell and if you get there and hang
umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo
The Voice of America VOA
umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi usenzele umongameli Emmerson Mnangagwa amhlophe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho oluchothozwa ngitsho lamaqula enhlanganiso ye-SADC le-African Union esithi aluqhutshwanga ngemfanelo umqondisi Dube usipha lolu daba
umongameli Masisi uba umkhokheli wesine wasezansi kweze kwazi le-Africa ukutshayela uMnangagwa ihlombe ngokunqoba kulolu khetho lanxa ye-SADC le-African Union okuyizinhlanganiso ezimela amazwe azwekazi le-Afrika zisithi ukhetho lolu aluphathwanga ngendlela eqondileyo abanye babalisa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Hage Geingob wakwele Namibia kanye lomongameli Samia Hassan wakwele Tanzania uMasisi uthi ukukhethwa kwaMnangagwa ngamanani aphezulu kuveza sobala ithemba abantu baseZimbabwe abalalo kumbuso wakhe ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uMnangagwa wathola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2.3 million kwathi ayincintisa layo umnumzana Nelson Chamisa ongumholi webandla eliphikisayo ele-TCCC yena wathola phansi kancane kwezigidi ezimbili i-1.9 million kodwa i-TCCC ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho kumbiko wakhe uMasisi uthe ofisela uMnangagwa impilo ende njalo wathembisa ukuthi eleBotswana leZimbabwe ezaqhubeka zidlelana kuhle kodwa ocubungula ngezombusazo umnumzana Kuta kwaShizulu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli ye-SADC iqhubeka isenzela uMnangagwa kwamhlophe loba nje iqula lalumanyano elaliseZimbabwe lesithi ukhetho alwenzanga kuhle
ukuthi wenzele omunye amhlophe usizwile ukuthi kulesehlakalo esithile esimbi esibi esenzakalileyo wena ubusuhamba usidaya amhlophe ndoda kusho ukuthi phela lidla lonke njalo kukhona okunye labele kwenza ngasensitha okwenzakalayo ukuthi lazane njengabangane So kubuhlungu lokhu ngoba impilo zabantu yizo ezithwele nzima.
Amazwi kaZulu acizelwe ngumnumzana Thedi Ncube laye ocubungula ngezombusazwe.
Kutsho ukuthi kuma president amaningi eSADC abavumelani labo njengamanye ama president le position ethethwe yiSADC njengendlela okupresentwe ngayo nguDr. Nevas Mumba.
Osekela ibandla lezano PF umnumzana Witness Dube uthi uyajabula ngokwenziwa inkokheli yeSADC etshayela umnangagwa ihlombe.
Lokho ukungathi bathethe isikhathi nyana kuyatshengisela ukuthi bebesalalele imisindo yena le kadizwakala basebebona ukuthi hayi akula lutho nje kugqubulana kwembuzi okungatsho lutho okungamelanga kulalise abantu ngaphandle kwengubo kanti njalo mhlawumbe bebesakhangelisisa ukuthi amanombolo wona athini.
Isikhulumi sebandla le-TCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkokheli yeSADC iyaphazamisa ngokutshayela umnangagwa ihlombe khona kumgceke ukuthi ukhetho aluhambanga kahle.
Ukugcotshwa kukababa umnangagwa akutsho lutho ngoba akukho emthethweni. Ubaba umnangagwa akakafiki ukuthi agcotshwe ngoba ukhetho lomfaka laphana luhambanga kuhle. Isilo olutshengisa impumela kaZulu weZimbabwe. Ngalokho thina sithi kumele kube lokhetho olutsha. Olukuthi uMr Mnangagwa nxa enganqoba kulelo khetho hayi sengagcotshwa kwamanje hayi kakame.
UMnangagwa yena uthi ukhetho lwalukhululekile njalo abe-TCC bengazami ukuphazamisa ukuthula ukukhona elizweni uthi bazabotshwa bajikelwe ematshele. Kusenjalo leBotswana lithi lizakwamukela ngezandla ezimhlophe abeZimbabwe ababalekela kulelo lizwe kakhulu uma bedinga ubuphepheli. Khuluma lentatheli zindaba namhla umphathi ntambo wezomvikela umnumzana Kahiso Musi uthi bazakhangela ukuthi abafikayo bangaphiwa ubuphepheli kumbe bebuyiselwe emuva.
Asingeke sivimbele abafuna ukungena kwele Botswana. Esiza kwenza sizakhangela ukuthi bangaba iziphepheli yini kumbe sibabuyisele emuva eZimbabwe.
Uhulumende uthi uMnangagwa uzafunyiswa ukuqalisa umsebenzi ngomvulo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ibandla eliphikisayo ele-TCC lokhe lingaphumeli egcekeni kudaba lokuthi lizaphikisa impumela yokhetho emthethwani laba yini kumbe hatshi. Lanxa isikhathi esibekwe ngumthetho ukuthi lenze lokho siphela kusasa. Amanye amalunga ebandla leli athi ukuya enkantolo yikudlala ngesikhathi kodwa amanye athi leli bandla kumele lihambe. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Amagqwetha amele i-CCC atshele umsakazi we-Studio 7 namhla ukuba basadlana ingqondo ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi sebelobe amaphepha abo ahlelekileyo alakho ukuhanjiswa i-constitutional court kusasa ekuseni. Ibandla le-CCC lifuna ukuba kulahlwe impumela yokhetho lolu. Sokusele amahola angamashumi amabili lane 24 hours ukuba luphanyekwe edale le-constitutional court njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018. Kubikwa ukuthi umnumzane uzonjamisa umkhokheli webandla leli kakujabuleli ukuthi lufakwe emthethwandaba. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi kaphendulanga imibuzo ayithunyezelwe i-Studio 7 ngodaba lolu. Kodwa abalandeli bebandla leli bathi ikuchitha isikhathi ukuluphanyeka enkantolo. Umnumzana Roberto Sibindi ngomunye wabalombono lo.
Mina angivumelani lakho ukuthi i-TCC ihambe e-court ngoba siyakwazi ukuthi ama-courts they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TCC. Kodwa even ingavumelani lakho ngithi i-TCC ayihambe e-court ukuthi indaba yangawadismiswa, they have an avenue ukuthi ngasebelanda i-SADC bethi si-exhausted, we exhausted all legal remedies and we don't find a legal remedy in our own country.
Vanengi abalombono lo. Olandela izombusazo umnumzana Godnozi Mlambo uthi udaba lolu lufana xathu lolwangomnyaka ka-2018.
Daba lolu olukhona lolu ukuthi i-CCC ifungiye emathuthandaba bephikisa impumela yokhetho. Mbona ngani sesibuyela muva, sibuyela esikhathini lesi sika 2018. Kukhanya kuyafanana njalo impumela yakho, mbonani ivele iyaphuma into ezifananayo ngoba singakhayela amajaji angikhona nabantu abafanayo.
Kodwa umnumzana Liberty Ncube okubandlaleli uthi kuqhakathekile ukuya emthethondaba ngoba kuza kwenza ukuthi idale libonakale ukuthi lisekela uZulu lobahatshi. Umnumzana Bekizela Gumbo okunhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokhu.
Umthethondaba kuqhakathekile ngoba kwenza ukuthi abantu bebone ukuthi abantu abavoteleyo bazimisele ngokudefenda ivote labo. Ngoba ma bengasakwenzanga lokho kutsho ukuthi ku-election ebuyayo ka-2028 abantu abaningi abasoze bevote ngenxa yokuthi basebebone ukuthi ukuvota vela kulancedo. Kodwa kungakhanya ama-leaders ezama ukulwa, abantu bavuseleleka umdladla lolukuluku lokubalandela ngoba bebabona njengabantu abakwazi ukubadefend lokudefend ivote labo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilabo ubufakazi obugcweleyo ngokwenzakala kukhetho lolu.
Angithi wayetshilo nje vele uChamisa ukuthi impumela engelabizo lakhe akasoze ayivume. Nanku phela ngasavumi ngoba usebonile ukuthi udliwe ekhethweni. So hayi, thina njengelizwe leZimbabwe siqhubekela phambili nge-development. President Mnangagwa sephiwe 5 more years ezokuthi aqhubeke ngomsebenzi omuhle abewenza elizweni leZimbabwe.
Zinenge inhlanganiso esizimeleyo njalo lezinye ezisekela amazwe atshiyeneyo ezachothoza indlela olwaqhutshwa ngayo ukhetho lweZimbabwe. Ngimele iCitu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Iziphathamandla zedolobho leJohannesburg kwele South Africa zithi lokhe zicwayisisa imbangela yomlilo obulale abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 kwesinye istezi kanye lohlelo lokudingisisa abafele kuleyo ngozi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emakhazeni lapho okugcinwe khona imizimba yabafele engozini yomlilo elokishini le-Diepsloot eSoweto, okhokhela inhlelo zokuhlolwa kwezitho zomzimba eJohannesburg, umnumzana Thembalethu Mpahlaza, uthe phakathi kwezidumbu ezingamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 zabafele engozini yomlilo wokutsha kwesitezi eJohannesburg, abedlula amachumi ayisithupha babo 62 batshe okokuthi akubonakali ukuthi ngobani. Utho kwamanje baphakathi kokuthatha iDNA yalezi zidumbu bese kusithi bathathe futhi la kulezo hlobo ecabangela ukuthi izihlobo zazo zifele kulo umlilo.
Lolu luhlelo oluzathatha isikhathi eside ukuthi waziwe labo abafele kulingozi ukuthi ngobani njalo badabuka kuphi.
Ngenxa yalezi zizathu akukaziwa loba bakhona kumbe hatshi abeZimbabwe abafele kule ingozi. Ngokutsho kwesizalwane seZimbabwe unkosazana Nobuhle Sibanda esikhulumela izolo, bebengabaningi kakhulu abeZimbabwe abebehlala lapha loba nje bebekhona.
Abaningi kakhulu ngababuya eMalawi, abeZimbabwe maybe few but abaningi ababuya eMalawi ngoba abaMalawi bebethi uma uthole iroom ma ulithole lithe ukuthi liyadula uzobiza nabangani ba bekwazi ukushera, yikho bebebaningi kakhulu.
Umeli weZimbabwe kele South Africa umnumzana David Hamadziribi uthi ucatshangelwa ukuthi bayisithupha abeZimbabwe abafele kule ingozi kodwa ngeke bakuqinisekise lokho lungakapheli uhlelo lwe-DNA oluqhutshwa ngamapholisa. Kusenjalo umgcini isihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Trustin Ndlovu uthi kulusizi abakubone ngesikhathi besethekelela indawo okutshe khona abantu laba.
Yabona abantu bafeka buhlungu, abantu sikhuluma ngabantu abafe ngomlilo nentutu bangazi ukuthi bazobalekela phi. Sikhuluma ngabantu abafebelele, sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngabantu abadala abomama bebangazilindele ukuthi kuzokwenzeka lokho.
Okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena uthi labo abasele bengelandawo yokuhlala baphakathi kokuphathiswa.
Batholelwe indawo zokuhlala nge-City Council ye-Johannesburg le-Gauteng government. Yibo ke abancedisa kakhulu ngezindawo zokuthi bahlale khona okwesikhatshana. Ngekasilayo imlilingwane ukuthi zingaki izalwane zaseZimbabwe esezisuke zahlala kulezo ndawo.
Kusenjalo ukutholakala kwabakwamanye amazwe abaningi abebehlala kulesi sitezi okubikwa bebehlala ngokungekho emthethweni sekuvuswa umkhulumsindo abangafuni abakwamanye amazwe eSouth Africa besethe sahulumende umlando wokubangela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni. Umkhokeli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba, owaziwa ngokungezwani lokungena kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa, uthi uhulumende lenhlanganiso ezilwela abakwamanye amazwe laba kumele bahlawuliswe ngalolu daba.
Young children were being brought up.
Abantwana bebehlala esimeni esesabekayo. Nxa ngikhuluma bethi ungabasusi kulindawo, ungabaphelelanga enye indawo yokuhlala.
Do you expect human beings to live like this?
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni bengalamaphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine libhombe ngohlobo lwendizamtshina ye-drone edolobheni le-Kuchatov kwele-Russia namuhla empondo zankomo. Ele-Russia lalo liphosele amabhomba edolobheni le-Vinnytsia kwele-Ukraine. Ohluthune umbuso kwele-Guini ukhangelelwe ukugcotshwa ngomvulo. Abanye abantu kulelo lizwe bathi kumele kufakwe intambo zombuso ezandleni zikaZulu. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Abanye abasakhulayo bathi baya kusekela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-CCC besola indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lweZimbabwe ngeviki ephelileyo. Kodwa abanye bathi kabavumelani lalokhu bekhuthaza ukuba kube lokuthula elizweni. Utabuka Ncube usipha lolu daba.
Lokhu kuza kulandela imbiko ebithunyelwe enkundleni zokuxhumana ekhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngemva kokuba ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lale ukwamukela impumela yokhetho lolu. Abatsha bathi inkokheli zelizwe kufanele zilalele imbono yabo njalo bavunyelwe baphatheke ekuthathweni kwezinqumo zelizwe. UPrince Shava ongukhansela webandla le-CCC ewange ku-Ward 5 uthi ilizwi labasakhulayo liqakathekile njalo balungisele ukuphatheka kutshengiseleni nxa kungaba le ndingeko yalokho.
Ngendlela zokuthi nxa kungama-demonstrations because we believe ukuthi we must react and we must believe things, we must complain ngawo ama-allegations zokuthi ukhethwa kuyenziwanga kuhle. So mina my position as a youth and as a youth leader in our area of Matatrend,
uNkosazana Sithabile Gandhi Ndlovu okhokhela inhlanganiso ephathisa abantwana abaqhuba izifundo zika-grade 6 lo-7 ngengwalo lokunye uthi kuliqiniso ukuthi imibono yabatsha kufanele ilalelwe kodwa esithi imibono le kufanele ikhutshwe ngendlela ezilokuthula hathi ezokutshengisela.
Thina njengama-youth sithanda ukuthi kube lokuthula. Ukuthula kunjengalokho esikubone emkhankasweni. It would be very unfortunate ukuthi i-journey esiyiqalisile which ended on a bad note. So ungani kulobo dlangudlangu abantu sebengani bayala. Njengama-youth thina sithi khona we want to be drivers of economic development. And right now if any participation is going to involve the youth, siyabeqela ukuthi abadala basi-involve entweni ezile empowerment phakathi, into ezizasinceda njengabantu abatsha ukuthi we build our future. Kodwa lokho komsindo thina njengama-youth, and I would like to encourage abanye abatsha ukuthi singasetshenziswa ngabantu ababelama-agendas abo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Dlela Ncube njalo okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukutshengisela lokukhala la imisebenzi ayisikho kwabasakhulayo bodwa njalo kungaphazamisa amabhizimusi okwesikhatshana kodwa kulakho kuletha impumela engaphathisa ilizwe.
Into okumele siyikhangele ukuthi yini elungiswayo kanti amabhizinisi azahlomula njani kuyo. Okulungiswayo yikho abazazuza khona kakhulu kulalapha esikhona namhlanje. Nxa kungaba lokukhalala imisebenzi kulungiswa ilizwe bangalahlekelwa imali lapha lalaphana kodwa kuyabe kuncane kakhulu kulenzuzo ezaphuma ezazuzakala. Nxa ilizwe selilungisiwe itoyitoyi leyo ukhalala imisebenzi lokho kuyabe kungokokulungisa ilizwe kulungisela abantu kulungisela lawo amabhizinesi
omelele ukugcotshwa okusemthethweni omnumzana Emerson Mnangagwa uthi bazajezisa kabuhlungu abantu abazatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kancube.
Kithi woza, woza Friday, my darling. Woza Friday.
Woza Friday namhlanje silentombazana esakhulayo uNosipho Spanda odume ngokuthi nguNompera. Yena ocula umdumo weAfro House. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Unompera ucula eZimbabwe naseMzantsi Afrika ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Wazalelwa eThabalala wakhulela khona waze wangena isikolo.
Wangena nje isikolo khona laphana eduzane bebethi eMasocha Primary School. Ngaqedelela iprimary eFountain nje isikolo zona lezenze around koBulawayo. Ifamily yami behlala khona laphana nje koBulawayo eChabalala kuNkulumane nje indawo nje engikhulele kuyo. Omalume bebekhona laphana koFountain, that's why ngithi ngifunde ngoFountain, field tree. So nje impilo yami centered around khona laphana nje eduze nakoBulawayo.
Umculo kaNompera uthandwa yintsha phona uthiwana umculo wakho.
I do Afro house, Afro pop. Afro piano manje. Nje okunye nokunye nje ohambelana neAfro neGospel. So ingoma zami nje zinonkulunkulu kakhulu.
Ukucula wakuthanda esemncane esesikoleni lasesontweni pho okwakwenza wafuna ukuba ngumculi kuyini?
Ngithatha from esontweni ngiwumuntu othanda isonto when I was growing up. Mangisakhula I think ama artists abekacula ngaleso sikhathi bekungabo Mafika Izolo, oBrenda Fassie, and then into engenza ngathanda umculo yiradio because mangikhula mina bekuyinkathi zeradio 2. So bekudlala umuziki omningi laphana ebesiwuthanda. So ngicabanga ukuthi uthando lwami lomuziki lusukela eradio, bengithanda iradio kakhulu.
Abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngapi Nompera?
YouTube ukhona, Spotify ukhona, Apple Music ukhona. Yes, umusic wami uyawuthola lapho uNompera SA. Ngiyabonga.
Unosipho Sibanda wazakala ngokuthi nguNompera unesipho esikhulu. Ngiyabisela ikuhlelo Woza, Woza Friday. Mpelasonto enhlekile lonke igama lami uEzra Jesus Sibanda.
Siyabonga Ezra kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.